bayakhala abantu esigabeni sebubi esabelweni semathebeleni North abathi umnotho wabo uguquluzwa ngabantu abangathingi okokuthuthukisa indawo yabo. Inhlanganiso yeHabakkuk Trust ibambisana leStudio 7 ixoxe labanye abantu esigabeni lesi. UMnumzana Ruben Ndlovu usobhuku weNaleni Village uthi akulantuthuko endaweni yabo loba kugcwele igolide.
Silohlupho kakhulu ke kwezegolide ezenjiwa phakathi kwezigaba zethu. Ngoba izigaba zethu, 1, asila clinic, 2, asila zikolo. Isikole silazo lokhe ke iNaleni yona ngokwayo sisafundela farmhouses. Sizama ukuthi sakhe iclassroom block ngama resources wona lawo awegolide.
Okunhlanganiso yeHabakkuk Trust unkosazana Nomsa Gumbo uthi kumele abantu abemba igolide lokunye okuthiyeneyo bathuthukise isigaba sabo.
Ngesifiso sami ngikhangela ukuthi abantu abagebha igolide la kuleyi ndawo ngabona lapho banjani bayasinika okunye babhadale kumbe ama-10% endawo ukuthi lathi ngasithatha inzuzo lapha sibhadale okunye okulutshwane lapha lani lizasala linjani lizithuthukisa ngakho. Sikhangele ngikhangelele kakhulu ukuthi ukwakhiwa kwesikolo, ukugejelwa amanzi, ukudinga amanzi, ukwakhiwa kweklinika, ukulungiswa kwemigwaqo. Sikhangelele ukuthi inzuzo esiyithola khonapha iphume ngaphi ekutholeni igolide. Manje bona basuke abasehamba legolide lonke bakhiye futhi bevulele ezemvelo bedilise izihlahla, utshani, kusala amagodi okubangela ukuthi izifuyo ziwele.
Lokhu kusekelwa ngukhansela Robert Lunga.
Sabe sikhangelele ukuthi njengomthetho welizwe ku-devolution lathi isincedise ukuze sibe lama infrastructure angana akhangeleka izikolo kakhulu esikhangelele khona even amaclinic. Yikho singani sikukhangelele sibe ukuthi abanikazi bezimayenza sikhulumisane labo ngabe sebenza ezindaweni zethu bethatha igolide eziningi at least bebe le plow back ku-infrastructure ku-development eyabesilawo ku-community. So singathi sesaqalisa ukuthi sikhulumisane lawo sibona ngani kungani kuzahamba kuzaphumelela.
Kusukela namhla maviki wonke ngesonto sizabe silethulela indaba ezijiyeneyo eziqoqwe iHabakkuk Trust leStudio 7.